abantu sebekhulumile ilizwi labantu ilizwi likaNkulunkulu. Ukukhuluma kwabantu ukukhuluma kwaNkulunkulu. Ngisitsho lokho umbuso kaBiden, uBiden ubenguHarris, uHarris ubenguBiden. Sibabonile ekuthi bayibawone kangakanani eGaza. Into abayenze leIsrael, beniki Israel imali, beniki Israel izikali, izikali zokuyabulala insane, izikali zokuyabuyela omama nabantwana, abantu bangalacala, bangalampupho, bangalani 40 something thousand. I think 90 something thousand abangalazandla, abangalani, abahawula yabantu. Kuyamangalisa lokho. Mina ngiyakubongela kakhulu ukunqoba kukaTrump. Bengulindele, bengukhulekela ukuthi uTrump angene alungise. Umunye kuphela umuntu ongayenza kube lokuthula lapha emhlabeni nguDonald Trump. UDonald Trump nguyoza misa impi Ukraine, nguyoza misa konke into zeGaza lezane zokubulala abantu kade kusenziwa abathakathi labo Biden, laba nabanye babo Harris laba bevumela besitsho njalo bese bephinda becela ukuthi abantu babavotele. Abantu beAmerica bathe ayisikho. Wakwababona ngapha ama-presidents bezama ukuvalela uTrump. UTrump wakwadutshulwa, wayenziwana empilweni yakhe, bemvalela phandle bezama ukumbopha, kwehlule konke khonokho. Abantu bathe ayisikho. Ngakho ke wakwambona ngapha umuntu othi nxa ekhankaselwa ayekhankaselwa ngama-former president uHarris bese ezikhwameni zabo, esikhwameni sika-Obama nesikhwameni sika-Bill Clinton nesikhwameni sika-Biden. Njalo wayengazange Nkomo akhethwe kuphathi yakhe, wayimphozwa, akuzange kube lama-primary elections.
Udaba lobudlelwano beZimbabwe leMelika ubona kusiba lenguquko yini, njalo izitsheziso ezetheswa uMongameli Mnangagwa labanye bakhe ubona zilakho ukwesulwa na?
Khangela ukuthi uTrump ube ngumuntu ozama ukuthi akhulumisane labantu, ile foreign policy yakhe enhle kakhulu, even labo Putin, ukhangele futhi labo North Korean leader lwana. Bonke nje bona abana abantu akade bexwaywa yi-America kakhulu, bebaxwaya, bebezama ukubaxwaya, kodwa ngileqiniso ukuthi elethe ukuthula uTrump ubefinyelela kubona abo bantu, and ngileqiniso ukuze kuzamncedisa ukuthi aqede le mpi ye-Ukraine ngokufinyelela kwabantu nikuhle abanjengabo Putin labo North Korean leader. Then ngokunjalo ke iZimbabwe ungakhohlwa phela Nkomo ukuthi oBiden laba nguye umnikazi wezidera nalwana ubaba nalwana. Ubaba nalo kade bulala abantu eGaza, nguye umnikazi wezidera, kanye nguye bakraft izidera iyiya ivalela phandle iZimbabwe. Ngokunjalo njengoba kathesi uvele uTrump uvele njengoba esemdilizile uTrump umuntu umnikazi wezidera, simtshayela ihlombe uTrump ukuthi uzakukhangela kuhle umumo weZimbabwe, asikhangele kuhle, awuhlolisise kuhle, asincedise ukuthi lathi sibe khona sibalwe nxa efinyelela ngaphandle engasikhethi, njalo adilize lobu ububi bonke lobabuyenziwe ngoBiden lo mbuso wabo. Leqiniso uTrump ngumuntu oyabe egqibela amagodi wonke ladalwa ngaboBiden nabantu babo.